Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Isipolitical so directive elegal kodwa i directive elethwe nguye u Emmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto welekhinya ngokukhethwa kuba ngumongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Scaler lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihloko zikamnumzana Job Scaler owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uScaler ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ibandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejelele khami asiwa eChikurubhi eHarare lo yedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Senelisile-ke mhlaka 3 September ukuthumela omunye wamalunga e-youth ulwazi khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawe lethwe libotshiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphunga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababotshiweyo u-Welcome Moyo ufake ukuthi i-glaseli okuyiseli yezikliwi abantu labana abagwetshelwa ama sala aphezulu. Sizwe ngaye ulwazi khanye ukuthi Welcome Moyo ulala evotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni esicabanga ukuthi nakungama kuyikuviolate amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetyiwe. Siyazibuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa-ke abantu bethu bonke bona abana ababotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi nxakade besekami kobulawayo bekuku kuhle ngoba abagajela abagcwele laphana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke abamalunga ethu akobulawayo, hhayi ukuyatshengisela kodwa besiyaseva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke ulwazi khanye onguyadihamba eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wama-youth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje basecentrali kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-insight of public violence, eyo icharge eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo icharge eyagwebisa unational organizer wethu Patton Qaba nge 525 hours of community service. So siyakunanzelela ukuthi Emerson Mnangagwa njengoba was threatena mhla ka 23 March ese St Mary's eChitungwitsa eadressa amalunga akhe ZANU PF wathi nena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demon lika Legion. Wabuya wakuphinda futhi ese Butter Company egwere ukuthi uzadila lathi. So kuvela manje ukuthi Emerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 8384 kwaphela abantu bakithi. Layu Emerson Mnangagwa
like lakhuluma yini lamagqwetha njalo athen.
Bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho umagistrate uTabengwa Sengstar owathe baphisigwebo sabo wathi bazaphika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo bese kami. Kanti njalo futhi ngakwelincele ama lawyers ethu sewafayila ama head of arguments le High Court ukuthi be appeal against the conviction and sentencing of ama MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi usiphiwe ilanga lokungena kwecourt yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balacala abalidalayo. Okusidalisayo futhi ukuthi ku same charge abayinikwa ukuthi inciting of public violence iyo i same charge abayinika ilunga lethu Patton Qaba. Kodwa ke izigwebu ngakhangela uCaba u save 525 hours community service kodwa bona bayo save inyanga ezingaba ngu 33 kusiyafika ku 36 months. Amagqwetha ethu kwathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka 28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthe samnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe transfer sasisibatshela ke amagqwetha labo into ebamangalisayo ebadidayo ngoba nxa isigwebo sesedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lama lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayaphika ekami khona ngale lemlondolozi. Ngokunjalo amagqwetha akawakwazi ukuthi ku-ruling yenzakala mzwana ugwetsha abantu bethu mhlaka 3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu kwaba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mtshutshisi kanye lamagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama-authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinanzelela ukuthi i-directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emerson Mnangagwa njengoba watsho ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla le-MRP. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weleKenya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo abanye abakuhulumende weMelika umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Nsunkulu Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywa ngumantsi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozehluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikwe ngakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini udlakeli obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kunjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kweleKenya ngoba siyazi ukuthi odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena haya akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemocracy kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hayi unqotshiwe.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinongule Mbongolwane ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala we-CCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ichefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. UmkaSikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe. Bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqitha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu uMasarirevu utshele umsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct sort of a search, and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenzwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica mino embili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini lasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association nakhora.
Umshonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho kakumangaliso kuyafisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi lwabalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo ezithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TRCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhla ka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitunguiza esililweni sika-Moblessing Ali omunye owayengumsekeli we-TRCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lelo daba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba izakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezu kwalolu daba okokuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngajale kuStudio 7 mnela migamo Adolf Shaba. Yes, yabonga kakhulu abantu bekulilima ukuvotela iqembu le-TRCC. Ngamuzwa uGawule lapho khuluma ngokuthi bona ima-Saudi indawo yabo. Le nto yinto esithatha upon ourselves entweni zethu thina ma-citizen. Sizomake sure yena okhuluma nge-leadership ukuthi balama-minister wathi yes bengaba lama-resources but thina sizosebenza ngalabo bantu. Yithi abantu bakhona sizoyala ukumanipulate imiqondo yeZANU-PF. Labo bantu ade semakhaya uthi abavoteli ZANU-PF abazibiza abantu babo ngabantu abayihlobo zethu, abantu abantu esiphila nawo. Into esizoyenza sizomake sure thina as citizen ukuthi sisithatha ZANU head on. Ingaba lakho konke khona lokho ekutshiwo ukuthi laba ministers ilama resources ilani ilani, thina zoyithatha head on. Ngeke izibe isaphindiwini ema-South. Siyala kuve siyala vele siyala siyala 2023 vele ema-South iza ku-TRCC. Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amalomhlaba. Siyabonga. Hey, mnelami igama u-Adolf Shaba. Lento engicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters. Kanti umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe nokuyi-family member kumbe nokungumunye umuntu amethembayo ahambe laye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi le nto ayifisa yenziweyo. Ngoba le nto hhayi ayisiphathi kahle, ayisiphathi kahle. Kufanele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Salibonani balaleli we-Studio 7. Salibonani sebenze i-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke kakhulu. Ngisendaweni okuthiwa yiChewundo, hhayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balolunye uhlupho lwamanzi engalwaziyo ukuthi kathi from 80 kuzofika namhla bengelasona isigutsho khonapha endaweni yabo. Okurongo kuyini kubakhokheli abaphethe indawo ngamanzi, ngoba amanzi wayimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilichebechebe, nxa belanda amanzi echatshani lapha bafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu. kakhulu ngechebethe akuhambe njengomuntu omdala ngokuqala uyifukipha so ngichukuthi angkwazi ukuthi kanti urongo lapha kuyi so zwelana abantu nxa liphethe izikhundla lizwela abantu kuza abantu lakusasa nxa sokuthiwa kuyavota balikhethe phela bekwathile abancane nxa kodwa ningabancedi kokwenza endaweni zakithi ngapha sihlale isikhethe abantu kokuphela kokuphela ngoba kuyabe kukhona okusihluphayo kodwa singakwazisiza kuza abantu so zwelana abantu bechewundo ngamani baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngizwanisesaba ngoba mina hayi ukuthi emzimi wamntanami wagebha umgodi nxa sembona umuntu ohamba umango esiyakukhamanzi ngizwa ngilovalo olukhulu kakhulu ngiyancenga sibili ukuthi zamani kunika abantu bechewundo izikotsho likhangele ukwehlukana kwezindawo libafakele izikotsho ngoba abantu ababavele besikhe emthonjeni emakhaya nxa izulu likhona lo nyaka uzange kube lezulu akula mthombola amanzi amanzi asethathani kuphela
studio 7 linjani Christandle linjani tungamela inkomo linjani khona ngapho emelika linjani linjani thina siyaphila lapha ya bafowethu siyacela izindaba siyacela izindaba lapha siyacela izinews ya khawulele lapha izindaba ezimnandi ya siyabonga mathamahle ngilibekela lonke khona be studio 7 ngilibekela lonke ya ngiyabonga
lijona njani muli yago studio 7 alithanda kakhulu
siyabingelela emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu engithanda ukuphawula ngendaba engathi angisayigwinyisisi nje kahle le ndaba kajob sikhala labanye nje abantu besesisiyababotshwe sokulanda soze kucisheke kuphela umnyaka bebotshiwe mina lo mbuzo wodwa kusesisi abaholi besesisi kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo eminye imizamo yokuthi bangamkhipha kanjani ujob sikhala laphana ejele kumbe sebezitshela ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela sehlale ngayo ejele mina ngingedwa nginje angisayithandi ayisayigwinje kahle senzise ingenza ngiphilelwe la ebuthongo ngoba nami ngingasiyona ileader kodwa amacebo ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke abaye babasapota i-CCC kusho ukuthi babasapota ujob sikhala melanga impilo kajob sikhala iphele nje kanjalo nje kalula ungalala muntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu bezimbabwe uma besenza kanje mina bangithusa ngoba babonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela aze afese yedwa engani umuntu obotshelwe icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshelwe icala lokukhululisizwe sabantu abangamamiliyoni angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha ujob sikhala sebe siyamlahla thiwa useze wafele ejele fela amazimbabweni hayi mina amazimbabweni ngiyawasaba ngoba hayi uma kuthi ibugwala mbe uma kuthi kwehluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amazimbabweni abonke asevukile kawani athi hayi uma kuthi ujob sikhala kaphuma ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ubotshwa kwasikhala ikubotshwa kwesisisi yonke uma bevumelizana uPF ikwazi ukubopha ujob sikhala ezefele ejele kutho ukuthi sesisi akuyona iphathe ngenza noma yini umnyako zakho ngoba umnanga kuzaba bopha bonke bazafele ejele bonke baze bayiyeke le nto crisis wamazimbabwe ngezinjalo isisisi ngiyabantu bonke ujob sikhala kakhitshwe ejele siyabonga
sanibonani balaleli bestudio 7 nani basakazi bestudio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka ustudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angixakayo ukhuluma isindebele nangu ukhuluma futhi kustudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa egxeka ustudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba be-MRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahle ecosmo babhema lento abayibhema besezokhuluma nanoma yini nje ephuma ekhanda labo ayi politiki ye-MRP hayi ihamba eceleni shaya ku-yellow line bakithi siyibheke kahle siyibheke ipolitiki ye-MRP ambora
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye angicela ukukhuthaza i-MRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela i-MRP yili qembu engilithanda kunawo wonke amaqembu akaba khona ezimbabwe le-MRP bese ngibuza kahle ukuthi kona kahle i-CCC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Ngumo Felix Magalela Mafa kube lo Welishman Ncube liphini kube lalwana othiwa nguSpanda lwana wasebhinga liphini laye futhi baningi ngamaphini emarapini kona le maqinjini abo bese bebuya ngapha bezosola iMRP. iMRP efuna ukukhulula isizwe sakomthwakazi. iMRP efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni sakomthwakazi ngoba iMRP uma singayisupporta sizoba nemali yethu currency esiyisebenzisayo. Alikuthandi kona lokho, lithanda nje kuba ngamaphini emaqinjini yenu. Ayi iMRP asiyisupporteni bakithi, asiyisupporteni ngoba iMRP izongena ngemali ethenga. Thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule. Uthola abantu bakhona nje beqine emaqinjini amashona lapho abangamaphini khona oJoseph Chuma. Bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we-3C abanokuthi ngu-Enindebele. Kanti angazi ukuthi u-Enindebele umelene. Kusho kumbeni umele inhlamba. Kambe kushiwa kwakwathiwa khona kunomuntu othiwa ngu-Enindebele. Mhlambe kumele inhlamba angazi. So bantu bakithi bengilesifiso sokuthi votelani MRP. MRP faka imali ethengayo esigabeni sakithi. Ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sazimela thina sodwa siyaba sesizosebenzisa ethi currency. Shiyane lama-currency yabo ambuya nehanda i-bond note alithengi. Ayithengi imali eliyisebenzisayo. Aliyithengi imali eliyisebenzisayo. Kodwa ke lizozwa umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong, MRP wrong. Imali yoyena esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule. Ayithengi. So iMRP yona mayizokuphuma eZimbabwe izosebenzisa a new currency. Skip i-currency zabo ambuya nehanda lezo. Bond note asilifuni komthwakazi. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa, kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngeke ngakhuluma lawe kumalanga adluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla okuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo. Ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha. I-politics ye-America iyaphangisa kakhulu, iyatshintsha-tshintsha. Kuthe nje konapho sikhulumile angithi baseseyamngenela lapha ekhaya. Ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe, amaphepha la ngawakhe, amaphepha la uzasebenzisa okwakhe. Yiko ke basebemhlasela khona laphana, bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la. Khathesi busesebuzimeni bokuthi ulicala khonoku ukuthi akwenze khonoku akwenzayo. So ke akukhathaleki, mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki. Afake amaloya athini kasozaphumelele ngoba khonoku akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho. Ngoba ungakhumbula uLiyane Viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo senate kusiza kubo laba be-house kusiza ama-supporters ngokwawo besola ukuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president. Sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI bathule zwi bonke akakho okhulumayo khonapho sebethule zwi sebezithutha bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziyesabeka vele akumelanga vele ngisho langeka vele akula umuntu okumele ukuthi abe lakho kwamkana kuthiwe khona kuze emzini wakhe sebethule zwi bonke bathule zwi bonke labana babekhuluma labana ngutshela mina nzithi akula lutho la umlilo wamaphepha mina mbona ngathi icala lakhe lizaba likhulu kakhulu sibi ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni kodwa ke lapha mbona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.